sidibana kuhlelo labasakhulayo ngumayigobe kuliviki mthwaka komuhle sesiphetha ke icoverage yethu mayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship uhlelo lukahulumende welemelika olulenjongo yokuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kwele Afrika. Namhla kuhlelo silonkosazana Thandekile Moyo, asizweni ukuthi uma Moyo utheni.
Salbonani bathandekayo, ibizo lami nguthandekile Moyo, ngikhuluma lani lapha ngise Washington DC, ngivakatshela uBig Mike kushow yakhe.
Mama unjani sisi wami?
Ngiyaphila, unjani wena?
Hayi ngiphilile, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo.
Siyabonga.
Siyabona phela ukuthi ulapha ngase Washington DC. Bengicela ukuthi utshele uZulu ukuthi kuyini okulethayo lapha.
Okay, so okungilethe lapha yi-program organizwa yi-US Embassy ebizwa ithiwa yiMandela Washington Fellowship. Bayithi program for abantu abancane abazama ukuthuthukisa amazwe abo.
Mamoya, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kuhlelo lolo?
Okay, so mina ngenxa yokuthi indaba engizilobayo indaba ezi-affecta abantu abaningi abachiyeneyo, ngacabanga ukuthi ngingathola i-chance lami yokungena kuhlelo lolo. Enxa ngingafunda amanye ama-skills okuthi ngibhale ngcono, njalo ngibekwazi ukuthi kuyini engakwenza njengomlobi ukuthi ngisize i-community yami ngivela khona.
Isikhathi sakho ukwele Melika ungaphansi kohlelo lolu sesifikile emaphethelweni, kukhona ongathi usufundile na?
Okay, so mina engifundile kuningi kakhulu ngoba la ebengikhona e-Indiana University besifundiswa ama-course achiyeneyo okunceda bonke abantu abasemsebenzini edila lezentuthuko zabantu. So for example sifundiswe i-course ethiwa i-fundraising for non-profit making organizations. So ngama-organizations afana lathi ukuthi uzama ukwenza umsebenzi kodwa umsebenzi lowo ayikho profit ezawunika yona, kumele udinge lapho uzathola khona imali yokuzisiza emsebenzini owenzayo. So sayenza i-course egcweleyo eyakhonokho, saphiwa lama certificate akhona and then sayenza amanye ama-course achiyeneyo awe-leadership okubona ukuthi wena kuyini olakho in you ongakusebenzisa ukuzinceda ukuthuthukisa ama-community ovela khona.
Silokhu sikudabalunye lokuthuthukisa uZulu, awungitshele ukuthi usufunde izinto ezinjani kwele Melika okungathuthukisa uZulu ngase Zimbabwe.
Yeah, ngifunde into eziningi kakhulu. Ngifunde kakhulu indaba zokuthi ma uzama ukusiza abantu emphakathini, besifundiswa ukuthi abantu abaningi nxa besithi bazama ukusiza iba babuya bezotshela abantu kuma-community abo ukuthi sizakusiza ngalokhu lalokhu lalokhu, instead of ukubuza abantu ukuthi
nifuna
eluphi. So uzathola ukuthi ama-organization amaningi ayihambe siyasiza kodwa 2-3 years down the line sebephumile ngoba bona babeyenza abakucabangayo, bengazange bebuze abantu ku-community ukuthi abantu bafuna usizo lwabo. So sifundiswe ukuthi hayi, lina lingahambi ebantwini lizenza abazingcono, lizenza lina elikwaziyo ukufunwa ngabantu. Liyancedisana labantu ngoba liphila labo ngama-community and selincedisana lisiza ukuthi bafunani, lani lizabancedisa.
Hayi, siyakuzwa mamoya. Isikhathi yise sesihliwe ngumangoya. Gqiba uhlelo.
Mina ngifuna ukukhuthaza nje wonke umuntu ocabanga ukuthi kukhona angakwenza ukunceda isigaba lapha ahlala kiso ukuthi a-applyele uhlelo lolu. Njengami nga-applya kodwa angizange ngithole the first time nga-applya. Nga-applya bangithi hayi, siza kufaka ku-waiting list ngoba bakhona abanye abaningi abayenze ngcono kulawo. Bathi sokuphume omunye basebengibiza ukuthi hayi la usungabuyi. So abantu abaningi badela nxa ungatholanga into umuntu azitshela ukuthi hayi vele akwenzi, but kulabanye ngilaba abakutshela ukuthi sebele minyaka eminingi belokho bezama uku-applyela into le. So it's something ukuthi abantu ngiyabakhuthaza ukuthi labo bezama, isilo lodwa uhlelo olukhona, akhona amanye ama-programs anjalo. So abantu ukuzama nje la ubona ukuthi kuyini ongakusiza, kodwa injongo ingeyokuthuthukisa lapho suka khona.
Isikhathi du mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, silugqiba lapho uhlelo labatsha abafisa ukuxoxela ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BigMyke3 yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukusidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwanamhla, mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle olibalisayo ngenjabulo. Igama lami ngumike hobe, Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Bye bye.